Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Lamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ekuseni mhlaka 16 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMary Mubayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla, lapho kuzathethwa icala alitheswayo elenkohlakalo. Ivandla le-MDC lithi ukuvunyelwa ngamapholisa ukuqhuba umhlangano walo we-rally izolo eMutare nesonto akukhombi ukuthi kuza kuba inhlala yenza, ngoba zinengi impawu ezikhomba ukuthi kuzaba lukhuni phambili.
UPresident Nelson Chamisa uthele bephume ebantwini ukuthi akwazi ukuthi ekakusasa elihle likhona, njalo lokubazi ukuthi abantu beZimbabwe kufanele babambane
Abalwela amalungelo oluntu bathi kufanele umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomunye wakhe we-ZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubhidliza komnotho welizwe ukwenzela ukuthi kube lesisombululo kulolu daba.
Kuhle kakhulu ukuthi amaZimbabweni ba-chechi ba-business sebebona kumgqoko ukuthi kumele kuxoxiswane, kodwa kule ngxoxo eyiyo engakaqalisi okumele yenzakale kuMnumzana Chamisa lo-president. Laba abantu ababili yibo abasibambileyo njengesizwe ukuthi singayi phambili, kumele bahlalisane phansi baxoxisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Unkosikazi Mary Mubayiwa oyikolikhosikazi likamsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla, lapho kuzathethwa icala alitheswayo elenkohlakalo. Unkosikazi Mubayiwa obotshwe kuthange ngomgqibelo yinhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ubikwa wasebenzisa imali edlula isigidi esisodwa i-$1 million ngokungekho emthethweni, njalo wazama ukuthi azichadise kuMnumzana Chiwenga yena engalalwazi lalokhu ngesikhathi egula elalisiwe esibhedlela. Bobabili babikwa bebevele bengasahlali bonke. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uMnumzana John Makamure ugcizelele lolu daba kwingxoxo le-Studio 7, wengezelela ukuthi unkosikazi Mubayiwa uvalelwe esitokisini seRoseville eHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Ivandla le-MDC lithi ukuvunyelwa ngamapholisa ukuqhuba umhlangano wabo we-rally izolo eMutare akukhombi ukuthi kuza kuba inhlala yenza, ngoba ziningi impawu ezikhomba ukuthi kuzaba lukhuni phambili. UMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli waleli bandla, usichasisela okuningi ngalolu daba kanye lokumqoka okuhlafunwe kulowo mhlangano.
Imhlangano izahlala ikhona, kodwa siyakwazi vele ukuthi iZANU yona isebenza ngokuthi iyavumela umhlangano wodwa phakathi kwelitshumi isikhathi sonke, isenzela ukuthi abantu bacabanga ukuthi kayikabhani i-MDC. Iqiniso ngelokuthi sisebenza ngaphansi kokuthi asisavunyelwa ukwenza imihlangano engaqhubekisa ibandla lethu. Phela fane kwazalwa ukuthi enye imihlangano esiyenzayo imihlangano edingwa yi-constitution ye-party. So kungasengasese kwantu kwenza njalo futhi ukuthi kahle kahle basivalela ngaphandle labo bantu.
Ye, singathi yikho kumqoka okuphume kulo umhlangano kuyini okungabe kukhulunywe ngumkhokheli webandla le-MDC.
UPresident Dlamini uthene bephume ebantwini ukuthi abazi ukuthi ekakusasa elihleli khona njalo lokubazisa ukuthi abantu beZimbabwe kufanele babambane bacubule indaba yokuthi bazakhulula njani ilizwe labo kusukela embusweni wabantu abafana lomnumzana uMnangagwa.
Abantu bona bawamukele njani lombiwo njalo babuye ngobuningi babo?
Hayi, abantu bafike babaningi. Nxa ngikhangele laphana khona izinsizinethu ebezikhangele mhlawumbe sike kuwo 30,000 singaphandle kwesikhathi sokhetho. Ngakho lokho kutshengisa ukuthi hayi abantu bayawamukela umsebenzi owenziwa nguPresident Nelson Chamisa njalo baqhubekela phambili besekela bawamukele njalo lo mbiko wokuthi kufuza fanele uZulukazi weZimbabwe asebenze gadalala ukuthi alungise ilizwe lakhe.
Sesikhuluma ngokhetho sibonile ukuthi ibandla le-MDC linqotshwe kakubi ngeleZanu PF kuTongogara Ward 6 laphana.
Ye, kodwa phela fanele sicabange njalo ukuthi iTongogara Ward leyi ivele iward yeZanu PF, istronghold yeZanu PF njengoba kuyi-by-election. IZanu isuke yafaka imali eningi kuloliyana khetho njalo abantu bethu sele kakhulu, abantu bethu badala ukudibeka kakhulu xa besethiselwa bebaluthwale kungaso sikhathi sokhetho olunjenge-national election. Ngemva kokubona umsindo njalo lokuhlukumezwa kwabantu sisike sabakwazi ukuthi uZulu uzazimela eceleni azame ukuthi angayivota, kodwa sekuxwayisa abantu ukuthi baqhubeke besenza umsebenzi omkhulu kakhulu wokuvota nxa ukuthi kuke kwaba khona ukhetho.
Ibandla lakho lithi bekulokuqilibezela kulolu khetho, liyatshela yini inhlanganiso eqhuba ezokhetho ngalokho?
Yes, inhlanganiso eqhuba ezokhetho iyakwazi, sifike sayitshela kaningi ukuthi kayikhangele izenzo zezanu PF ezifana ne-vote buying, ezifana ne-intimidation ukwethelwa kwabantu, kodwa kukhanya kayikenzi lutho. Ngakho ngalokho uPresident Nelson Chamisa esemtare namhlanje uthe khona yena ayi ngeke kuye kwelinye ukhetho ngo-2023 xa ukuthi kungalungiswanga udaba lokuthi iZAC izimele yodwa.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC, sixoxelaye esemutare. Ukusenjalo, abalwela amalungelo oluntu bathi kufanele umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomunye wakhe weZanu PF, uMongameli Emmerson Mnangagwa, ngokubhidlika komnotho welizwe ukwenzela ukuthi kube lesisombululo kulolu daba. Umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Center for Public Policy, umnumzana Mfundo Mlilo, usichasisela ngokuqakatheka kwalezi nkulumo.
Kuhle kakhulu ukuthi amaZimbabweans abantu abaningi kumachechi kumabhizinisi sebebona kumqoko ukuthi kumele kuxoxiswane, kodwa kule ngxoxo eyiyo engakaqalisi ingxoxo yepolitiki, ingxoxo esingathi yi-genuine dialogue okumele yenzakale kumnumzana Chamisa lo president. Laba bantu ababili yiba basibambileyo njengesizwe ukuthi singayi phambili. Kumele bahlalisane phansi baxoxisane, bangaxoxisana bazenze ukuthi ingxoxo lezi eziningi lezi zibe le ndlela yokuthi ziyebambana phambili, zenze ukuthi isizwe sethu sihambe siye phambili.
Kahle kahle laba bengaxoxisana kuyini okuzaguquka?
Ngizathola ukuthi umnumzana Chamisa wathola amavoti angafika 2.1 million nxa sisebenzisa amanumbers esawaphiwa yi-ZAC. Yinamba enkulu kakhulu. So kunabantu abaningi eZimbabwe abangabhilivi ukuthi uhulumende okhona ngohulumende wabantu. So laba bantu laba babedonsele emuva. So njengesizwe kumele ilizwe lonke lidonsele, sidonse ndawonye, sidonse siya phambili. Sonke i-2.something million ekaMnangagwa lekaChamisa kumele sihlangane, sidonse siya phambili. Bese kucreate kalokho esingathi yi-national trust, le-national confidence ukuthi abaphandle kumele baqale babone thina sodwa sisebenza sonke ukwenza ukuthi laba basebenze lati xa thina sidonselana njengesizwe sithi wena ngorongo wena ngorongo kunzima ukuthi bona base trust thina nxa njengamaZimbabwe singasebenzi sonke so ukusebenza kwethu sonke kumbe ngathi dialogue le emqoka ekachamisa lo mnankagwa yiyo enza ukuthi abantu abaphandle basithathe serious basibone njengabantu abafuna ukusebenza sonke yikho uzathola ukuthi nge-inclusive government kunemali eziningi izazingena kuhulumende ngoba kwakule belief bekungathi i-confidence yokubona ukuthi hhayi iZimbabwe ngoba amaZimbabweni basebenza bonke badonselana ndawonye khonokho yikho kusibambileyo kuphela i-national confidence national trust yiyo enza ukuthi ilizwe lethu lingahambile phambili okunye lokho kuneginingi nje ngama-symptoms okuthi ngasixoxeni njengamaZimbabweni silungisise ilizwe lethu
elikubonayo kodwa kathesi njengenhlanganiso kumnotho welizwe kuyini
kuvela khonapho esingathi ku-SI 142 SI 142 ngumthetho owafaka nguhulumende owenza ukuthi ngathi i-trade kumbe ukusebenzisa ama-US dollars kungavunyelwa kodwa uzathola ukuthi umthetho lo usebenze kumele kube economy wide ukuthi wonke umuntu laye uhulumende ngakumele angasebenzisa ama-US dollars kungaba lama pockets ukuthi kulabanye abangasebenzisayo kulabanye abangasebenzisiyo kwenza ukuthi kucreate ngathi ama pockets of the economy ukuthi kulabanye ababenefitayo kulabanye abahlukumezayo uzathola ukuthi ama salaries abantu kawa kanjinji kusukela ngo-January kodwa inkengo ilokhu iqhubeka ikhwela isiya phambili umuntu ebehola 1000 wayehola 1000 ngo-June amasizi ezikolo umuntu nami mina ubebhadala 4500 bond ngo-September kathesi kuthiwa ubhadala kumele abhadale 12800 kodwa mina yami isalari kayikakhweli uhulumende angafaka umthetho kumbe ngathi ama-policies enza ukuthi isalari yami igijimisane le-US dollar yikho kuzenza ukuthi into zihambe kuhle amadokotela okwenza ukuthi bangabe semsebenzini kathesi bathi uhulumende yenza ukuthi imali yethu ihambe nale-US dollar kumbe ngathi le-interbank
kodwa sesikhangela abantu makhaza-ke
abantu nje makhaza bayahlupheka kakhulu ngoba imisebenzi kayikho ngakula mankampani kade sachashaya abantu ngoba amankampani nawo gabala foreign currency gabakwanisa ukuthi imishini eminingi ningade beyisebenzisa isebenzi uzathola ukuthi amankampani anjengabo-Delta amankampani anjengabo-Ships bayavala kathesi ngoba abala foreign currency ukuthi kule nto eziningi abazithengayo phandle ngapha amavenda labo bayehluleka ukuthi bahambe bayethenga ngoba ngakula production so into zonke abazithengayo bazithenga e-South Africa kubo-Botswana kubo-Mozambique kubo-Zambia ukuze bayethenga khona ngale bafuna i-foreign currency i-foreign currency le kayikho ukuze i-foreign currency le ibe khona uhulumende kumele ayenze lokhu kuthiwa yi-promoting production ngoba i-production iyenza ukuthi sithengise igolide sithengise i-tobacco sithengise into eziningi-ningi ezenza ukuthi imali zibuye eZimbabwe so abantu bayadibeka kakhulu ngoba i-fuel kathesi kayitholakale kule moto ezingafika 16,000 ezizabe zingena ngelanga zivele e-South Africa so uhulumende uyabona ukuthi kule crisis enkulu engenayo ngoba kulabantu abaningi abazabuya elizweni millions of people kodwa ngakabi le chinga lokuthi i-fuel uzayithatha ngapha kathesi lengabuyi kayitholakali so sinazama ukucabanga ukuthi mhlaka-24 udubo lwe-fuel luyabe lunganani so kule ndubo eziningi-ningi kakhulu ezenza ukuthi abantu bathwale nzima eZimbabwe siyabuyela khonaphana ukuthi uhulumende nxa e-serious ngokuthi alungisise izinto kumele aqalise nge-political dialogue okunye kokuningi-ningi kuzalandela khonapho kuzasebenza kuhle ngoba siyabe sesisebenzisana njengamaZimbabwe siya phambili kathesi asimthembi uhulumende nxa ehlala phansi ekhuluma lathi asimthembi ngoba ingxoxo enkulu okumele ayenze kakaqalisi kuyena
Lo ngumnumzana Mfundo Mlilo umqondisi wenhlanganiso yeCenter for Public Policy sixoxelayo eseHarare kodwa uMongameli Emerson Mnangagwa uhlezi esithi kufanele umnumzana nesenchamisa amanyane lamanye amabandla ezombusazwe anqotshwayo kukhetho akuPollard avele ephakathi kokukhulumisana lohulumende ngokulungisa okuhluphayo elizweni Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo yeCNEO. Iphephandaba leThe Chronicle libika ukuthi inhlanganiso yeHigher Life Foundation ithi isiyengezelele imali yokusebenzisa ukufundisa odokotela ababhalisela uhlelo lwe-training fellowship oluzaqhutshwa okwenyanga eziyisithupha kusiya kwezilitshumi lambili. inhlanganiso le ithi izanikeza odokotela abazabuyela emsebenzini ngesikhathi abanye babo bekhalele umsebenzi. Omakhale khukhwini imali yokugada imota zevaya kathathu ngelanga kanye lempahla zokusebenzisa esibhedlela. Okwamanje ngesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Njaye basazi beStudio 7 mina ngikhalayeli izwe leZimbabwe leli. Kathesi ngilapha eSouth Africa. Asikazi leli zwe liyalunga nini izwe leZimbabwe leli bakithi. Ngabe umuntu akagwalo la uyazama ukutshintsha izinto phela ye. Njengoba kathesi sosayele yi-3 years lukuvote, ngabe uyazama ukuguqula kulunga bakithi eZimbabwe, sithwele ezimele izwe leZimbabwe. Ngikhuluma njalo zeSouth Africa, kabalami ngiprofessor Zim.
Mpangazita yakuroni ukhuluma ngodaba luka Ndweni. Ubelieve Gawule ukhulume iqiniso akade ngacabanga ukuthi iqiniso abalikhulumayo eyizano ukuthi uNdweni kabamkhiphelanga okokuthi kuzibulo bamkhiphele ukuthi sengene ezombangazwe njengoba bona kusukisela uGawule ngowesezile lisukisela izano ikunja kade bengafuni enye ihlanganiso ekhuluma kube ngabo. Babe zitshele ukuthi izinduna zonke izikhothamathe zabo. Yikho uNdiweni ufele kubani usemele umthwakazi. Abela ngisizwe kumele umsizwe samthwakazi. Gawule, ngaphosa ngivumele. Kodwa mina ngokwami thine salweli lizwe ayikhona wena. Kade sanyongezela. Kasiyazi into sayilweli lizwe. Ngenxa abangani bakho laba bezalephila basiyongezelele. Abantu besiNdebele nxa ukuthi uqinise ukuthi uzalwa khona abantu bakithi bayahlupheka. Nani lenhlanganiso yakho yezamaphilo. Yiyo into elayenza lagcoba uLokhuzeni, uMike Moyo, imgcoba lethi induna yabalozi. Thina siphuma emawawena asilanto othiwa ngabarozi, silabo. Kodwa limgcobile ngoba livele lifuna ukuqeda isizwe sikamthwakazi, ngoba isizwe sikamthwakazi sikhokhelwa ngoNdiweni. Induna zikamzika zezinkulu lolo ebhengula ngabakoNdiweni, ngabakofuyayo, uMagwegwe. MaNdebele yithi esibelizwe lana mina ngikhuluma yithi esilelilizwe asingalelanga ukuthi sihlukuluze ngendlela enje. Wena uzalwa emaNdebeleni ukhulumende wakhona lo onguye wabuya wazobulala abantu bekungekukhula undi uhlongozela ngamathuna kwampasi umathuna akamnanga kwana lawo kodwa kamkhona ukuthi selima ingaki iminyaka ukuthi lisazi ukuthi sinjani isazi ukuthi nxa sisazi ukuthi sisasebenzani sokusekuduza ukuthi lisazi akusakhatshana. Yabonga
salibonani kuStudio 7 igama lami uAdolf Shaba. Siyabonga ngethuba elisipha lona. Mina ngithanda ukukhuluma ngendaba engizwe ikhulunywa yokuthi iZimbra ifuna ukubhadalisa iCape United ngedonation yebhasi abayithengela uNyasha Musheke. Kulihlazo elikhulu ngoba izinto ezizwa zingamadonation zizophakamisa izwe lethu ngoba njengayo iCape United ibingelayo leyo bhasi manje sithengele ibhasi bona bathi ibhadale iduty. Angazi nalabo abantu abafaka imithetho abayenza imithetho yezwe. Ukuthi bayenza kanjani into yi-donation bethi ifuna ukuthi ibhadale i-duty okugcina kusenza la bafisa ukudonata something for ukuphakamisa izwe njengoba ivele yona i-government ivele izehlulekele engakwazi ukwenzela lutho abantu befake imithetho efana naleyo kwenza abanye abantu begcine besondele emuva. La last time ke ngezwa kukhulunywa ngama-wheelchair edonethiwe bafisa bafuna ukubhadalisa izinto ezifana nalezo otshengisa ukuthi vele abalasifiso sokubona izwe liphakama abantu iy'mpilo zabantu zitshintsha ngoba le nto ayilandi omunye umuntu ilanda ukuzotshintsha izimpilo zabanye abantu kwenzela ukuthi impilo zibe ngcono.
Why abantu bezonda umuntu oleqiniso all the time? Why sithanda abantu abalamanga? Ubaba uNdweni kuyini amwonele khona uGawule? Wehlule khona ukuthi kukhulunywe lwakho imihlangano waze waphela. So uzithi ungubani yena khona lapho lapha khona? Iswelimele iqiniso lawe. Thina siyamsupporta, siyamthanda ngoba umele iqiniso. Umele abantu, isizwe sakithi.
Linjani basakazi beStudio 7 kanye labalaleli abakhulumayo ngifanele Nkomo lapha eLupane. Mina ngithanda ukuthi ngifake umbono ngale ndaba kaNdweni leyo unhlanhla yamangwe lo ukuthi osechothwe nguhulumende. Ukuthi kanti uhulumende yena ngaso sonke isikhathi kuze kunqabe lo muntu ophikisana naye ngokombono asuke esekwenza icala lokho ngukhulumende bani ukhulumende uzathi abantu bezama ukuthi baphakame bakhulume izisolo zabo yena abe ngukhulumende obaphakamisela ikhanda njengenyoka kwenziwa kuyini sithanda njalo ukuthi sibonge laba abasebevula isikhwama sokuthi kusekele induna yethu sithi hayi thina nxa induna kuthi iqotshiwe emaphepheni ngale kuhulumende thina yinduna yethu ngokwesiko lesintu thina sizoyisekela induna yethu yinduna yethu siyayazi lokho kwakibo kamnankagwa lokho ngokwabo lokho thina induna yethu yinduna ngithi esindebeleni yinduna ulonke sonisa njengenduna bamxotshe khona le Harare thina ngapha esintwini entaba zinduna emathebheleni yonke siyazi ukuthi indiweni yinduna so sicela ukuthi uhulumende akasitshele ukuthi kathi kwenziwa yini ukuthi abantu abaphakama izinduna nxa ziphakama zikhulumela abantu bakibo kwenziwa kuyini ukuthi azigongole ikakhulu lezi ezisindebeleni ngiyabonga msakazi
mina ngikhala ngabogogo labokhulu labo ukuthi kathi basahlaleleni esitulweni bona sebehlulekile abanika abanye abatsha labo bavuse sibone ukuthi bazayenza njani
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 lingakhohlwa njalo ukuthi siya live stream kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele njalo sikhuluma nje bakhona abasilandelayo lapha kukhasi lethu le-Facebook silo amarochuku ifunanya chuku ukuthi livuka njani msakazi umusa mazibuko layo uyasivukisa uthi ubukele se-Randburg emzansi umpande yamadoda mathema uthi linjani basakazi lo luksim sibanyoni laye uyasibingelela ubanele nkomo uthi induna zakomthwakazi kazifunwa kwele Zimbabwe kubi okwenziwa ngohulumeni njalo unkululeko uthi yena livuka njani basakazi mina ngililalele kodwa ngilombuzo lengabasakazi besindebeleni ukukhomba ukuthi lisakazela thina phela amandebele isimanga sile zinxushunxushu ezithandele isizwe semandebeleni kodwa alisakazi ngakho lisisakazela into zeHarare kumbe ngoba kungumsakazo esiwuthembileyo pho thina kwele mthwakazi sizosakazelwa ngubani yazi uzwa ugcina uphatheka kabi ma uvula indaba ekuseni uzwe lisixoxela ngabochamisa labomnankagwa kodwa okwangakini alisakazi ngakho ngiyaxolisa kubalaleli ukuthutsha nje igama ngingunkululeko mathe odabuka elupane okhulumayo hayi ngumakhelwane wami inkululeko mnake nidabuka enkayi uSimon Ndlovu uthi livuka njani nginibuka ngiseKresta emzansi ye lapho kuthi-ke siphendule ubhuti inkululeko indaba ziya ngokuya ukuthi kuyini okusegudwini ngakho-ke siyasakaza zonke lanxa zisenzakala ingqengaphi kwelizwe ngoba singasakaza ezenzakala esigabeni semathebelelendi kodwa zikhona ezinye ezenzakala eHarare ezithintayo labo abantu bemathebelelendi yikho kulokuthiwa ngama-community radio station lama-community newspapers ababhala khonokho nje okwenzakala la thina sikhangela national njalo nxa ulalelisisa siyake sizitshoni lazo-ke ezakomthwakazi kusiya ngokuyo ukuthi kwenzakalani silalele inhlelo zethu zonke uzabona ukuthi ikuyini engutshoyo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ukutshone abantu abalitshumi lasithupha kulandela ivolcano ewhite island enew zealand njalo abakade bedingisisa imizimba yabantu kulesi sihlenge balokhu bengakatholi eyabantu ababili abalokhu bengabonakali njalo bacatshangelwa ukuthi bakhutshulwe baya elwandle oluduzane laleyo ndawo namuhla-ke kweziphathelane lo kwenzakala eMelika sikhuluma lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis umnumzana Mandla Mkhwananzi yena osichasisela ngekwenzakala ekhaya ekuqathanisa le mpilo yalapha eMelika
isofanatwana ekhaya ngathi okungenziwa ukuthi kube lo hulumende othembakeleyo kulumendo lalelayo abantu zonke lezi zinto siqalisele kuthini uhulumende kala ngakuzwisisa ukuphinywa ngabantu so ungakhayela phela isibhedlela tasakwela sibhedlela singabalela utshana ukuthi vele lanxa siya esibhedlela kuyabo uhambisa umuntu nje emdolweni bathiwa isibhedlela andoba so akukuningi ngoba nanka ama-fuel prizes ama-prizes okudla
abahlala lapha emelika kukhona okuningi abangakwenza yini ukuthi impilo yezihlobo ekhaya ibe ngcono kumbe ukwethesa abantu abakudiaspora umthwalo onzima njengoba labo kumele beyisebenzele imali yabo
ngiyombuzo osebeli wona lo sonke sizibuza wona ukuthi singenzani ukuncedisa ekhaya ngendlela ezincane lezinkulu kodwa ithola ukuthi njengoba kathesi sokufana nto kulinywe lekhisimo sikhonapha next week abantwana bayesikolo izinto zonke lezi zilayinile ukuthi lapho khonapha e-diaspora ayisiwo wonke abakwanisayo ngoba la uyakwele mmuli lapha ubhadala amarenti njengoba kuqanda sowamabhili akhwelile njani akhwela kuba phezulu so siphakathi laphakathi kokwenzima ukuthi abazali lezihlobo ezingale singabanceda njani
ungathi imisebenzi lapha itholakala lula nje emntwini makhazi ovela eZimbabwe kumbe kungcono kwamanye amazwe
abazali imisebenzi iyatholakala sizile obviously kule ndaba le amaphepha nxa uyethi umuntu amaphepha akhe alongile ina kodwa ke siyazi ukuthi bakhona ababengakenelisi ngenxa yezizethezi yino eziningi ukuthi amaphepha alonge kodwa ngaphandle kwalokho hayi imisebenzi iyatholakala
lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sixoxela ese-Indianapolis khonapha emelika
kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende
idamu lemabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude
le damu okuthiwa ngukarisinyama
idamu elikhona lokwakuyisiwale thina sinedamu elisephezi
idamu esilisebenzisayo laphana idamu magwanda
sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu
ngesizwe-ke inzwisa yomculo ka-Andy Nduna owaziwa ngokuthi nguZim Splash ngenxa yomculo wakhe igama lokuzalwa-ke nguNdumiso Moyo ocula ese-South Africa kodwa ikhulele eKhanyandavo eLupane wafunda leTsholotsho siqhunisa umculo wakhe othi Disemba nanko phela isisondela ikhisimusi Inzisa yomculo ka-Andy Nduna ke singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uMary Mubayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga kodwa abakade bengasahlali bonke ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo hayi-ke siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sibonga njalo labo abebesilandela kukhasi lethu le-Facebook lo Loyisi Ndlovu laye usixhasile lapha besingambonanga kuqala olivalelisayo-ke ngusithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
kala ngeko manje sempo.